Nasikhuluma ngeinflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nasikhuluma ngerate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela ngerate enjani. So you think nasikhuluma ukuthi eZimbabwe iphambili indaba zokukhwela kwentengo. Abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nasithenga esingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa $20 kumbe $50 imazowe isuku $5.50 uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla nemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengalo kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizinisi lesisebenzi ukuthi babona ukuthi bengenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye, uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolu ngokubona kwami ukulisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo zizaqhubeka ziqhela.